Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ela injabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 5 zibandlela 2022 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona kunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izilesina namagodi lawa asetown uyakwazi ukuthi igodi ungalibonikela amanzi ukuthaye imoto ife ubuluze ukontrola bethu zenimoto esizayigqekeni ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibe umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izilesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba ingozi ezilapho ziyabe ziningi kakhulu.
Abashayeli bezimota abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo. Besithi sokuyingozi enkulu ukushayela kule migwaqo.
Ama-lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama-institutions afana nalezekhi ikakhulu lapho abantu ababhalisa khona kube le-transparency njalo sikwanise ukuthi si-check-e online ukuthi abantu ababhalisileyo kuvota amabizo abakhona yini, njalo kulabanye abarejistre ukuvota ngo-November kodwa amabizo abo lokhu engaka-updatewa ku-system le-electronic.
Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele i-commission yebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okubahluphayo elizweni labo kunokuthi babelokhe besiyahlukunyezwa kumakhelwane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakoBulawayo besithi isiyingozi enkulu emigwaqweni kanye lokubulala izimoto zabo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethula uhlelo lokulungisisa imigwaqo elizweni lonke jikelele kodwa koBulawayo uZulu uthi lokhu akwenelanga ngoba khathesi isikhathi sezulu. Ingozi ezingaba khona edolobheni zibangelwa yisimo esibi semigwaqo zizakwanda. Umnumzana Mthabisi Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumtshayeli uthi sekuyingozi enkulu ukutshayela xa izulu lisina ngenxa yamagodi akhona emigwaqweni.
Kulokhu kunzima sibi ngoba uma ungenze udrive izulu lisina ngamagodi lawa asetown uyakwanisa ukuthi igodi ungalibonicela amanzi lithaye imoto ife umbuluze ukontrola bethu zenimoto edlula egceleni ngenxa yamagodi la asetown. Kule ngozi sibe umgwaqo awukho muhle ikakhulu uma izilesina, so unanzela ukuthi uma uhamba ngayo kumele uhambe kancane ukuze ukwanise ukuphepha ngoba ingozi ezilapho ziyabe ziziningi kakhulu ngoba one imoto yabithelela engela balansi kahle, so ubisi kwele godini siluzi control kumbiwe ikulimaze. So kule ngozi eziningi sibe sigandane la.
Umnumzana Meluleki Mloyi umtshayeli wemota encane uthi akusela migwaqo emalokitshini amaningi akoBulawayo.
Ubuhlungu ukubula ufelwa ama-bearing, ufelwa ama-shocks, ufelwa ama-tire. Abantu ngabe yasizama sibiliki ezame sibili ukuzivalela amabhotoni umgwaqo ufile izuliyana kathesi vele uyabungabona ukuthi unyathela imoto inyathela ihamba ngani. Umgwaqo ufile madoda, singathi singalandela uluveve road akusahambeki vele kuluveve road ukuthi asitela mgwaqo sibili siyengena khona emalokitshini kubona intumbane lapha amabhotoni angikhona. Sungathola umuntu sibile igancekile phakathi sibile ngoba hayi.
Umloyi uqhubeke ethi imali ezithathwa kuma roadblock lezihlawulwa kuzinara kumele zenze imisebenzi wazo.
sikhangele zenezimali ezithathwa zenaze kuma roadblock kumani bani kubani bani ngakuthi imali zonke lezana ziyakhulumene asike sizame sibili ukuthi abantu bangabasilungisela umgwaqo umgwaqo ngabuyalungiswa manje kade singakhangela vele loba unabafaka kade zesavala basafaka inhlabathi labana kade bezincede baze banceda nje abantu lawo kade sokuphezu kwamandla abo ngoba inhlabathi kade ukuqeda uzulu ngalisina vele kusalusala inhlabathi yani kugcula lizwe so hayi kwezinye indawo akusanide ukuthi kuthiwa kuvalwe sokufuna ukuthi ngabantu bayagebha kutsha sibili bangani bayalungisela abantu umgwaqo ngoba umgwaqo wasitela usibili siya ama-drainage itawuni yabona izulu lize ligeze linzengene emashopu tshengise ukuthi ama-drainage wonke abhlokha kumbe akula veni so ukuthi anguma-drainage lapho vele asitela ngenye indlela ukuthi singaqalisa ukugebha itawuni kade sigenza ama-drainage so kwahlula kudala tsho ukuthi
nyakenye ikhansili yakobulawayo yaveza ukuba imigwaqo engaphezu kwesilinganiso samachumi ayisikhombisa lanhlanu ekhulwini i-75% isiguge yedlulisa isikhathi okumele ukuthi ilungisiswe. Imizamo yokukhulumisana lekhansili ngokulungisiswa kwemigwaqo yehlule, kodwa ekupheleni komnyaka odluleyo ka-2021 umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni ubeluncoma okwamagama ohlelo olwe-emergency road rehabilitation olukhangelelwe ukulungisisa imigwaqo engamachumi ayisithupha lanhlanu ngendleko yezigidi ezingamakhulu angaphezu kwesithupha zamadola eZimbabwe i-R625 million. Kodwa ethi imigwaqo yakobulawayo idinga amadola emelika ayizigidi eziyisikhombisa i-R700 million ukuyilungisisa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokutshona kosuku lwayizolo, inani labantu abakade sebetholakale bele-COVID-19 eZimbabwe kade selifika kwabazinkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 217,678, kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili babo, 187,980 babo, kungasebesinde kulo mkhuhlane. Leli gciwane selathatha umphefumulo wabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu, lokhe lolu bhubhane lwaqhamukayo elizweni. Kunje asebehlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 elizweni selisedlula izigidi ezine, 4.1 million. Kuthi asebehlatshiwe wonke omabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula kancane ezintathu, 3.2 million. Amagqwetha agxile kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu awenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishen ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ecela ukuthi aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olwe-voters roll ukuze alucubungule. Amagqwetha la athi athethele linyathelo emele inhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kukhetho oluzayo eye-Project Vote 263. Lokhu kuza ngemva kokuba izeki yazifike ukubana isibhalise abantu abangaba zinkulungwane phose ezintathu, 2971 kuphela elizweni lonke ngomnyaka osanda kwedlula. Kodwa inhlanganiso ye-Project Vote 263 ithi ilobufakazi babantu abangena phose kunkulungwane ezilishumi, 9635, ababancedisileyo ukuyabhalisa. Ukwehlukana kwamanani la yikho sekudale inkulumo abanye besithi ezeki ingaba isiqalisile ukuqoqa ukuncedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lika-2023. Abezeki labeZANU-PF bayakulandula lokhu. Umgcini sihlalo wezeki uNkosikazi Joyce Kazembe utshele iphephandaba eleHerald ukubana bonke abantu abakuluhlu lokuvota sikhuluma nje bedlula izigidi ezinhlanu, 5.6 million. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxa lesikhulumeni somanyano weEkhaya Vote 2023 uNkosikhona Dibiti ngalolu daba.
Ama lawyers for human rights sebenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ukuthi ama institutions afana lezekhi ikakhulu lapha abantu ababhalisa khona kube le transparency njalo sikwanise ukuthi sicheck online ukuthi abantu ababhalisile ukuvota amabizo abakhona yini njalo kulabanye abaregister ukuvota ngoNovember kodwa amabizo abo lonke angaka update ku system le electronic so kuluqondile kakhulu ukuthi kube le hard copy ezakhishwa ukuthi hayi abantu zokuvota yilaba kube le electronic copy as well yokuthi wonke umuntu akwazi ukucheck ibizo lakhe akhangelisise ukuthi information yakhe khona na.
Lingaba lamanani abambekayo yini njengenhlanganiso awabantu libancedisileyo nyakenye abahambe bayabhalisela ukuvota?
Le ekhaya vote sihlangane njengenhlanganiso ezijene ezisebenza emathebeleleni ngoNovember sihlose ukuthi ngoDecember njoba izekhi bisitshele yathi bayayenza abathi mobile voter registration yiyo esizasebenza kiyo kugadalala ukuthi si-mobilize ama-first time voters ngoba kuyabe sokuseduze nalapho abantu abakhona kodwa inani engalikonfirma kathesi ukuthi kulabantu abangu-531 abaregistered by only two coalition members as a vote abanye ba register 210 then abanye ba register 321 you are figures esilawo kodwa uzathola ukuthi kulawa ile 588 eza register izekhi so khona lokho kubanzima kakhulu ukuthi sibe wazi akuchuthi akula abanye ba register ngaphandle kwa mayenhlanganiso uzwene ezizimbili iluhluphe esilalo kathesi.
Izeki iqhuba imfundiso yokubhalisela ukuvota enkundleni yeTwitter njalo ikhuthaza abantu ukuthi babhalise ngobunengi. Ubona bephakama yini abantu ngaphandle kokuthi izeki iqhube uhlelo lwayo lwe-mobile voter registration?
Izekhi kumele ukuthi iqine emsebenzini wayo we-voter education ngoba lathi nje ekhaya vote were guided by Izekhi on voter education, voter registration and as a stakeholder siqoxisana labo njalo nje futhi sizwisise ukuthi khona kuyini ongenziwa ukuthi abantu baregister ukuvota ngobuningi and i-solution yiyonale ye-mobile voter registration ngoba kumele ukuthi ivele ingabe iqale ngoDisemba sesikhangelele ukuthi nxa ingavulwa sesizasiqala ukusebenza sisebenzisana la Izekhi ukuthi sincedisa abantu ukuthi banjani baregister ukuvota. Okusokuqakathekile kathesi ukuthi lathi nje ekhaya vote sesilomlando wokuthi bona labo abaregistileyo ukuvota siyakhipha i-database even ama-coalition members ethu asebenza kuma-districts atshiyeneyo sincedisana labo kwenza ukuthi nxa sihlala kuma-stakeholder meeting lezek sibatsebonise ukuthi hayi ama-numbers esilawo yilawo kuyahambelana yini lalawo eseliwatholile njalo besikhangelele ukuthi kumbe singakuthi nge-weekly updates kumbe sithi fortnightly updates kumbe sithi ngenyanga ngenyanga yikho sesikhangelele ukuthi lathi sibe si-updata even ku-social media ukuthi sesiregista abantu abangaka njengakhona lokhu i-project 263 esikwenzile. Kuqakathekile kakhulu ukuthi kube le-transparency njalo abantu ba-truste ama-institutions abo kodwa nxa kule nkinga ezinje so kuba nzima kakhulu ukuthi lathi even nxa sesixoxisa la abantu abasho ukuthi register nini ukuvota baqalisa ukusi-refer ukuthi hayi thiyasaregista ukuvota kodwa lonke amabizo ethu engakaphumi ku-system so oyona la ama-challenges okumele ukuthi nxa i-blitz le iqala izekhi ibisidilelawo kucace ukuthi kuhamba njani njalo nxa kule ndlela yokuthi abantu be-check-e ukuthi barejistile ku-online system yabo kube yinto nje e-update-wa ngesiphangiphangi ayikhona ukuthi kuthathe isikhathi eside kakhulu.
Unkosi Khona DBT sikhulumele somanyana okhankasela ukuba abantu babhalisele ukuvota ngokuningi o-ekhaya vote 2023. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma labezekhi ngalolu daba. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abasebehlala kwamanye amazwe. Kulabanye abadabuka eZimbabwe eyasebehlala kwele South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa nguhulumende wakomakhelwane kwele South Africa okwamanje osevale ngcele owe-Beit Bridge. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Banengi abathi sebekhathele ukuhlukunyezwa kweSouth Africa njalo lasekhaya nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi okwenzakala emngceleni wakweleZimbabwe leSouth Africa uveza ukuba kuluhlupho olukhulu eZimbabwe ikakhulu kwezombusazwe. Umnumzana Bongani Mkhwananzi okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kumele abadabuka eZimbabwe belungise okubahluphayo kulokuthi bathole nzima kweleSouth Africa.
Kube kunjani mhlawumbe ukuthi ake umuntu nomuntu ake jeqeze emuva azibuze ukuthi ngixoshwa yini le ngabaleka kangaka. Mhlawumbe sekuyisikhathi ukuthi instead of ukuthi abantu bathathe i-risk yokuthi bachaphe imifule lezingwenya igcwele amanzi bahlukunyezwe ngamasosha sizwa kuthiwa bayachawa ngamasosha langamapholisa abasebebotshwe badipothelwa ngale kweboda langapha bahlukunyezwa balinde ngabantu abafuna ukulwa nabo. So into yonke le ichaza khona ukuthi isiqu senkinga kumele silungiswe. So kuyisikhathi impela umuntu lo muntu wabona impela ukuthi isisusa sokuthi aze abe isiphepheli ezweni labanye kuyini. Kumele kulungiswe, yikho kumele kulungiswe lokho.
Lokusekelwa ngukhosazana Wendinkomo.
Ngabe siyaba lezibindi nje sihambeni ngobuningi bethu ngoba nanku vele imizansi ayisasifuni. Sihambeni selungisa indaba zelizwi lethu ngoba akusizi ukuthi abantu bakithi befela emanzini kube ufele lalapha ngezenophobia into ezinjalo lekusasa labantwana abantwana abaningi khona lapha abala izincwadi zokufunda. So manje kusasa labantwana likuphi?
Kodwa umnumzana Siphongulube uthi abantu abaningi abasakwazi ukuthi benzeni ngenxa yokudubeka.
Siyafisa ukuthi sihlale ekhaya sisebenze sibili kodwa kumbe sihlale ekhaya silungise ilizwe lethu kodwa hayi isimo sinzima. Yikho kwenza abantu bafune sebechapha ngekho emthethweni besiya kwamanye amazwe. Abantu bagcwele khonapha eganyeni bazama ukuya eSouth Africa bayasebenzela abantwana. Abantu bashiya abantwana phandle kwamazwe bazama ukuncedisa kunzima. Kunzima kodwa eqinisweni hayi abantu abalakho abangakwenza ngikwazi lokuthi singathi benze.
Ngokubandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi kumele abadabuka eZimbabwe bezame ngamandla wonke ulungisa okubahluphayo elizweni labo.
Bulawa abantu abasese-South Africa uma umumo usunjena lokhu sosithi uthi phendukani libuye ekhaya.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Believe Gawule othi sokonakele kwele-South Africa.
Ungani umumo wakhona osusiwa nzima kakhulu kathesi. Umumo wakhona osusiwa lukhuni sibili kakhulu ukuthi abantu bakithi njengoba vele behlezi iningi labo bengelamaphepha njalo iningi labo umumo wakho South Africa lowo ngani usivalela phandle. Yikuthi okukhona yikuthi abantu bakithi babe bezama ukuthi bebone ukuthi bazama ukuthi bezamele izimuli zabo khona ngale ngase-South Africa njengoba kunjengenjwayelo. Kodwa kokwakathesa umumo lo susuba mubi kakhulu. Okuyikho sokukhangeleka kwesibanzima kakhulu ukuthi abantu bakithi bahambe lula ezindleleni labo. Umumo wakhona ezindleleni sosibanzima sokusho i-South African government isivalile.
Ugawule uthi konke lokhu kudalwe njalo yikumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Akulanto abangayenza abantu bakithi. Kuyakumele bezame khonokho abangakwenza okusemandleni abo ukuthi babone ukuthi bangathola ukuziphilisa njengoba umumo wezinto ulukhuni kangako. Ngiyananzelela ukuthi okulukhuni kathesi ukuthi i-corona la ibiye yangezelela ubunzima lobo obukhona lakhona ngale South Africa. Akulanto enhle khona ngale ngapha ekhaya lakho umumo lwakhona la unzima imisebenzi ayitholakali kwakathesi. Kodwa-ke okukhona ukuthi abantu abazame khonokho kungabaphilisa.
Kubikwa ukuba kulabantu abadabuka eZimbabwe abafika phose inkulungwane ababanje eBridge bezama ukungena kwele South Africa kungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland nguKips Dube.
Uhulumende weBotswana uthi izikolo zizavulwa ngezigaba kuyindlela yokunqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19. kulenani eliphezulu lezifundi zeZimbabwe ezingena esikolo kwele Botswana. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Ugatsha lwezemfundo kwele Botswana lukhiphe umbiko ngolwesithathu lusithi izikolo zizavulwa kusiya ngesigaba kuqala ngesifundi ezimaklasi azaloba imhloliso ekupheleni komnyaka. Lokhu uhulumente othi kuyindlela yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi leBotswana lingakaphumi kugagasi lesine lona elifuqwa ngumhlobo omutsha we-Omicron. Kulezifundi eziningi ezeZimbabwe kwele Botswana iningi lingabantwana babadabuka eZimbabwe abasebenza elizweni elingumakhelwane. IZimbabwe nayo ithi izaphuza ukuvula izikolo ngoba ilokhu eyiliswa nalo kumemetheka kwe-COVID-19. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bafana lomnumzana Andrea Spanda bamukele inyathelo lokuthi uhulumente aqhubeke avule izikolo noma nje inani labantu abatholakala bele-Omicron lilokhu liphezulu.
Kuyajabulisa kakhulu okwenziwe nguhulumende ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo. Sifisa ukubana ngabe lokhu okwenziwe nguhulumende weBotswana yikho okwenziwe nguhulumende waseZimbabwe ukwenzela ukuthi abantwana bengalahlekelwa isikhathi semfundo zabo.
Uhulumende uthi izifundi ezikubanga lesikhombisa esikolo ezingaphansi elesithathu kanye lelesihlanu esikolo zemfundo yaphezulu bazavula ngolwesibili ukuthi amanye amakilasi alandele ngomvulo oyiviki ezayo. Ngokunjalo iningi labeZimbabwe liqala umnyaka ungakhanyi ukuthi kusasa imenjani ngemva kwezehlakalo zomnyaka ophelileyo ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sokubona amazwe afana leBotswana leSouth Africa eqinisa imigoqo kulabo abazama ukuchapha imncele bevela eZimbabwe okungekho emthethweni ngenxa yobunzima wokufohla imncele ngesikhathi se-COVID-19. Lapho leBotswana eselibopheza qina emngceleni iningi labeZimbabwe lihlupha ngokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu. Ocubungulayo zombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kuzaqhubeka kusiba nzima uzalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe.
Abathungameli bamazwe sebekhangela kakhulu impilo zabantu balelo lizwe, izizalwane zalelo lizwe esokubiza thina sithi narrow nationalism, sebefukela labo abokuza eceleni benze kube nzima ukuthi baphile kulelo lizwe. Yinto esizayibona iqhubeka isiya phambili. Sesingatsho thina sithi kuyisixwayiso elizweni laseZimbabwe ukuthi lungisani ilizwe lenu ngoba abantu beZimbabwe kumele babe seZimbabwe bangaphumeli kwelinye kwamanye amazwe.
Kusenjalo kulokukhathazeka ngempila kahle kamongameli Mukhwayitsi Masiso kwele Botswana kulandela ukuhlolwa kwakhe atholakale legciwane le-coronavirus ngomvulo. Ihofisi kaMasisi ayikakhuluma okuningi ngesimo sakhe kodwa isikhulumi sikahulumente umzana John Tipoy uthi umongameli kade engatshengisi impawu ze-COVID-19.
Members of the public are assured that His Excellency the President does not have any symptoms and would.
UZulu uyaziswa ukuthi umongameli kalampawu zomkhuhlane lo njalo uzaqhubeka enanzwa ngamadokotela. Uhleli yedwa kuyikulandela imithetho yeBotswana yokulwisana le-COVID-19.
Ele Botswana selibone inani labantu abatholayo bele COVID-19 likhuphuka lisiyafika phose inkulungwane eyodwa ngelanga lokhe kwaqhamuka umkhakha omutsha we-Omicron ekupheleni kukalwezi nyakenye. Kodwa ele Botswana lona eselihlabe ngokupheleleyo abantu abangaba isilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70.6% ijekiseni ye-COVID-19 kalizange liqinise kakhulu iziqondiso ezokunqabela umkhuhlane lo njengalokhu okwenziwe yiZimbabwe. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebehlalele evalweni abakumdlalo wenguqu yeZimbabwe njengoba kulokhu kungela ukuxazululwa kokufuthelana okuphakathi kwekomishini kahulumende elawula ezemidlalo eSports and Recreation Commission. Le nhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association iZifa. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Asokuzinsuku ezimbili kwedlule usuku lwabekwa inhlanganiso eqondisa ezomdlalo wenguqu emhlabeni jikelele e-Federation of International Football Association i-FIFA njengelanga lokugcina elokuba ikhomishini ye-Sports and Recreation Commission ibuyisele emsebenzini ibhodi yeZimbabwe Football Association ukuze eZimbabwe lingajeziswa. I-SRC okuyiyo lawula ukuqutshwa kwemidlalo yonke nje elizweni yimise umsebenzi ibhodi yeZifa ngenyanga kaLwezi wathi ngompalakazi kube le ncwadi okuthiwe ngabeZifa ivele kwabe-FIFA ebisithi kungedlula mhla zintathu kunyanga kazibandlela ilizwe lizamiswa ukuphatheka komncintiswano lamanye amazwe wakoba umgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa uVincent Pamire uthi ibhodi yamiswa umsebenzi ngabe ihle iziphumele esikhundleni kunokuthi ilwise ukukhushwa kwayo.
Ubladala strong Congress but wakhishwa ngama-political power, so i-political power ikhona ebhoreni. Ungabona sefike that level ungcono wena ukhule down ubayekele bayenze into abafuna kuyenza ngento zabo ungayiende akusibokwakho nxa kuyikuthi uyenzela abantu and lawa abala problem ithemeyo kade zizaphela in 3 months time akula sikhathi sokuthi babelokhu besilobosi bangalwa until next year. Ungcono ba-accepte ukuthi onakele and I don't think FIFA will penalize Zimbabwe ukuthi ingadlali ku-Africa Cup of Nations. Ngwakakhafu ayifune layo ukudisturb kwama-tournaments akhe.
Kulo mzamo osuqalwe ngamakhansila amela inhlangothi ezithiyeneyo ezomdlalo wenguqu ezibalisayo e-Premier Soccer League, i-Northern Region, i-Eastern Region kanye labanye ukubiza umhlangano lapho kuzaxazululwa khona indaba eziphazamisa ukuqutshwa kuhle komdlalo wenguqu elizweni. Umhlangano lo ubikwa uzaqhutshelwa esigodlweni iHarare mhla zingamashumi amabili lathoba munye yona le inyanga kazibandlela. Wake waba unkokheli yezifa Southern Region uThumediso Drogba Makhurane uthi amakhansila lawa kwakumele ngabe kudala aqala imizamo yokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni.
I-petition leyi efakiweyo leyi ngamakhansila hayi bona sibili i-constitution yabo abayilandelile abaphambanisanga sibili kodwa i-timing yabo yiyo esirong ngoba u-sports commissioner seze wangenela phambilini kwabo ukuthi ngathiwa yiyo abaqala ukureza i-red flag njalo kathesi abanye babo abasayine le petition kukhanya ingane ngabantu labana abakulisti yokubhanwa yi-sports commission okuthi kathesi even izifa board yakhona yabhanwa yi-sports commission so abangeze babiza abantu ababhanwa yi-sports commission ukuthi bayenze labo umhlangano babe futhi against the breach of umthetho so i-petition yabo sibili ibiqondile kodwa iku-wrong timing.
Kusaziso sabo esokuqhuba umhlangano wamakhansila athe indaba ezizahlafunwa ngalolo suku ngezigoqela ukumiswa umsebenzi webhodi yezifa kanye lokungenzakala nxa ilizwe leZimbabwe lingamiswa ukudlala lamanye amazwe. Olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association kobulawayo Morris Mkwiti uthi kungaba kubi kakhulu nxa leZimbabwe lingajeziswa yenhlanganiso yeFIFA.
Thina sikhangelele ukuthi ibhora lidlala lokho kwenzakalayo between i-SRC leZifa thina kusiphathi bona kumele belungise izwi yabo in order kungakabi lama tournaments anjengabo AFCON ngoba thina singabhanwa ukuthi ibhola sisadlalwa impilo zabantwana sezisenkingeni labo coach ngoba thina siphiliswa ibhola thina sikhulekele ukuthi i-SRC leZifa babe lokuzwanana belungise inkinga zabo njengabantu abadala njengabo abakhokheli bebhola lama-sports.
Kule mibiko ethi ilizwe laseZambia selihlela hlala lilungele ukuyathatha indawo yeZimbabwe kumncintiswano we-Africa Cup of Nations wona okumele uqale ensukwini ezilandelayo kwele Cameroon nxa kungenzeka ukuba lijeziswe yi-FIFA. Ilizwe leZimbabwe izijeziswe ze-FIFA zigoqela ukungaphatheki kwelizwe leZimbabwe kumncintiswano eqoqwa ngaphansi kokulawula kwenhlanganiso ye-FIFA ikanti labadlali bakuleZimbabwe babe bengasayinelisi ukuyadlala kwamanye amazwe. Lokhu-ke kwenzakala emdlalweni kakhilikithi ngemva kokuba be-SRC bemise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Cricket okuyisenzo esithiwe ngabenhlanganiso ye-International Cricket Council ikungenela kukahulumende ekukhutshweni komdlalo kakhilikithi. Mele isitudio 7 ngobulawayo ngumntu Joseph Njanje.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Abashayeli bezimoto abaningi bakhala ngokugugudeka kwemigwaqo yakobulawayo besithi siyingozi enkulu emigwaqweni. Besithi sekuyingozi enkulu ukuba semgwaqweni. Amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abikwa eselobele abekomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission icela ukubana aphiwe uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Kulabanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kule South Africa abathi sesifikile isikhathi sokuthi balungisise okuhluphayo elizweni labo kulokuthi babelokhu besiyakhahlanyezwa komakhelwane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMphrofethisi Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lila kukuzilalela emlenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.